Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngesonto ziku 17 kumpandula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kusese lesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo.
Emkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengoba ukhokheli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Zambe usiphatheleni lamuhla umfundisi uSeni Sibanda kweziphathelane lokhona.
Ngoba nxa ugila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbona efika enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulishana laye uSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo alokhu ekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kusese lesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-biometric voter registration, lanxa amabandla aphikisayo esola indlela inhlanganiso ephethe lolukhetho eZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Sixoxele umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF eTsholotsho, yena oqale ngokutshayela uhulumende ihlombe ngokwethulela abantu uhlelo lokuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Ukuthi sekuqalisa uhlelo lolufuna izimali kodwa abantu bayehlulekile abanye, kodwa njengoba uhulumende sethe wakhipha lobani uhlelo lokuthi kubhadalwe izimali, bonke laba abantu ade besilela ngezimali sebezathi nabo bathole incwadi lezi ezokuzalwa kunye lezithupha. Ngokunjalo uhlelo olu luhambela abantu ezigabeni landa abantu lapho bakhona ukuthi abantu babe lethuba lokuthola izincwadi zabo ezikwanileyo isikhathi sokubhalisa uvota singakafiki. Ngokunjalo kathesi sisemkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengoba ukhokheli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Eminye imikhankaso yokhetho njengebandla leZANU PF iqhubeka njani?
Imikhankaso sithandekile ikhona iyaqhubeka nje ezigabeni njengokuthi siyahlangana nje lobukhokheli sikhuthazana kakhulu ngakhona ukuthi abantu bahambe bebhalisa ukuvota. Umkhankaso okhona kathesi onjalo oqakathekile kakhulu, kodwa asikangeni kulwane umkhankaso sithandekile ukuthi sesithi hayi kathesi asenzeni isithi laphana ubani uzavotelwa lubani uzav hayi sisakathesi sisesehlelweni lokuthi sikhuthaze abantu bethu kuma-structures ethu ukuthi bonke abahambe bethole incwadi zabo ozalandelwa ngomunye umkhankaso njalo olandelayo ngemva kokuthi abantu sebebhalisile ukuvota.
Ungomunye owayephatheke ekulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha, njalo siyabona ibandla le-MDC lisithi indlela i-ZEC eqhuba ngayo lolu uhlelo lokubhalisela ukuvota isiyo. Uyakukubona ukuthi akuqondananga kuhle yini?
Ye, uyazi ngiyayithanda kakhulu indaba leyo Sandekile oyibalayo ukuthi ngingomunye walabo abaloba isisekelo sombuso nalowo obusa leli lizwe. Kukhona Sandekile ukungazwisisani okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe, omunye laye udonsela ingubo eceleni lakhe, omunye laye udonsela ingubo eceleni lakhe. Yikuthi lapha sokuphonga ukuthi kuthi kwesikhathi nanaku kungalalutho oluvi olwenzakeleyo abantu bepheka uba ngumsindo kuphela kungalalutho. I-ZEC ibisebenza kuhle inxusa abamele amabandla azombanga ngazo achiyeneyo ukuthi bebachazele kuhle kathi kathi sisenza lokhu kathi sisenza lokhu. Ambona lapha i-ZEC ecatshe khona, i-ZEC iphuma egcekeni nje njalo makara ukhulume kade wathi yena i-election le izaba yi-election yokuthi sibili wonke umuntu uyasale esihluthisekile ukuthi kuqhutshwe kuhle kakhulu okumangalisayo. So far so good, mbonani zonke izinto zonke ziyahamba sitabeni.
Lo umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU PF eTsholotsho sikhulume laye ekhona le eTsholotsho. Ukusenjalo unkosazana sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, uthi sebeqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima, eMathebeleland South. Usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani beqalise lolu hlelo kulezi ndawo.
Abaningi bathi hayi thina vele nothing to do with elections. After school siyakhotha siye South Africa kambe siye Botswana siyedinga umsebenzi. So thina esikwenzayo njenge-organization ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi kenjani behlale be-participate kuma-elections ngoba sikwazi ukuthi i-election yiyo ezathi themayina yikusasa yabo. We can be engaged in ama-political leaders akhona kathesi and bekuze bezame ukuclaim-a i-space sabo ngoba ungananzelela ontanga they constitute more than 50% of the national population. So ivoti yabo iqakathekile kakhulu.
Ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Okwamanje sibe sile program ebesiyenza esithi Civic Education Training sithagethe ontanga abangu-25 siyakwazi ukuthi inumber engibithiwasa-26 besiyinika sithi training of trainers besibaqeqetsha ukuthi kuyini abangakwenza to mobilize each other ukuthi bevota njalo sizama ukuba empower with information kubo bona laba ontanga esibathengele behambe beyetraina abanye bebatshele lokhu asebekufundile but esikunanzeleleyo ukuthi yebo ontanga bayeza kodwa ontanga bafika befele i-motivation ngoba into abayifunayo bena ukuthi lapha baya khona bethole something to take back home ngoba yebo ngontanga kodwa sebelethengi and kabasebenzi abalanto abayenzayo. So bakhangelela ukuthi mina singayathola kumithini ye-CYDT singathola yini i-$5 yokuthi ngikwanisa ukuthenga isitebo sokuphathela abantwana. Sekuqineni sigcina sesithola ukuthi i-level participation isuka ibe diluted because of the flat socio-economic issues, especially eBeitbridge lapho esijike khona last Friday. Ontanga abaningi phose out of 25, 16 yonke bebengela maphepha, bebengela ma-ID. The reason being abazali vele bahamba kudala e-South Africa. So bona lapho abasele nabogogo nabomalume abasayenelisanga ukubathathela amaphepha njalo. So kube nje bacina bengasaphuthanga izifundo zabo iningi sebecine ngabo-grade 7.
Lo ngkosazana sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, sixoxelaye eseGwanda. Kweziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seDaluka eLupane umnumzana Khipha Ngwenya usichasisela ngengxaki kanye lokuphumelela ababhekane lakho njengezakhamizi zakulindawo ekuqhubeni inhlelo zokulima imibhida ezivandeni.
Lanxa yebumbhida yethu singaze siyilime siyaswela ukuthi siyayithengisa ngathi. Imakethi kasila makethi. Abantu sebesuka bebebaningi kakhulu labo sebasuka bakopa kithi ukuthi bakubone ukuthi siyadla lokhu esikwenzayo labo sebeyisenza khona lokhu into efanayo. So uzuswele ukuthi uvele uzakuthengisela abantu. Wazi ubhode labo ade uthengisa khona uthole ukuthi kuthiwase kunabanye abadlule khona lapho. Labalimisi esilabo esigabeni sethu khona lapha ukuthi labo laba abahamba khona baya-pressurize ngabantu bebatshele ukuthi hhayi nokuze liziphilise limani nongadi and so forth ukuze lani liphilise imuli yenu ukuze behambe esikolweni.
Phambilini kwalingxoxo uthe okunye okukhathazayo yimali.
Ya imali vele yona ikhanya ayeka yikho sibili hayi intuthwana lanxa ikhona nale khona ikhanya intuthwana sibili. Abanye babe belayo imali i-challenge ekhona iyabe ikhona imali umuntu ekuthengisa ifoni ukuthi imali yami nansi isefonini wena uyabe ufuna i-hard cash. So kube nzima ukuthi kade sona uzayenza njani uyabungela inamba ye-cash le ukuthi ekutransferele imali yakho. So kugcina uze nxa into zakho uyabuzithele ugcine vele susithi ngcono uswaphe ngamabele kumbe uhambe uyenza what we call umfusho but nazo ezinye izikolo ziyasivumela ukuthi hayi ma ule i-cash le uyakhona ukuthi ubuye la uzobhadala with nge-cash esikolo.
Kodwa zona inhlelo zenu zengadini ziqhubeka njani?
Yeah, izingathi ziku right civil but challenge ekhona these days ilangaseni iqalele ukuchisa i challenge esilayo ngiyamanzi indawo yethu singaze sigede singalele even singaze sigede njani amanzi ethu ayabaleka imithombo yethu iyakholapsa ukudilikela lokho kuyadilikela sifuna ukuthi ngavele siyathola like njengamadona mayela amadona zilayo khanya sasibalekele ukuthi imigodi yethu sikwanise ukuthi siyakhele ukuthi ngamatshe.
Lo ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, sixoxelaye ekhona le eLupane. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike hove namhlanje kuhlelo ngixoxa lo Leslie Phiri ongisakhulayo njalo umsakazi ngase Breeze FM. Sizabe siphatha udaba mayelana nganomsakazo omutsha kamnumzana Strive Masiwa iQuest TV. Ngiyakwamukela kuhlelo Leslie, unjani?
Ngiyafisa mahove kunjani ngapho e-ABC?
Hayi, thina siyaphila siyaphila mnumzana.
Besisi discuss mike esokuthi iZimbabwe izimele yodwa ithole umsakazo kamabonakude ongenelisa ukuthi ithokozise abantu. Angisho ukuthi khona umsakazo okade okhokhelwa engathi yi-state oyi-ZBC has not been doing that. Ngiyazi kube lokulwisana okuningi ikakhulu kumaphephandaba lasemthethandaba ngendaba yokuletha ikwese eZimbabwe. Kungasenzimba ngikhuluma nje ngesefolosi emalanga kumahlanu azileyo ngilahlekelwe yifone yocingo lwami. Ngithe ngifika e-Econet, ngithe ngifika lapho i-Econet eVictoria Falls, ngithole lelo dwendwe labantu obelingathi ngama-decoder ngesilungu awekwese okutshengisela ukuthi khona hayi abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uhlelo lolo. Bekulo mdlalo okade senzakala owe-Costafa Championship, yila bantu abaningi abazisendele imbiko besithi bona bathakazelela i-Quest Sport ngoba bebesenebisa ukubona umdlalo lo kumakhalekhukhwini wabo. Angakukhulumi ku-TV.
Njengoba eZimbabwe silomsakazo omunye iZBC, ubona ngani iQuest TV ingathuthukisa indlela abantu abathola ngayo indaba zaseZimbabwe na?
Umbuzo omuhle lo obuzayo Mike. Uhulumende esilawo uqalise ukunikeza esingathi ngama registrations, ama license in the early 2000s uqala kwe-ZFM or SAFM independent radio stations. And ngikhuluma kanje, we still have one. Eyodwa nje i-television station esilayo eyi-ZBC. And ngikhuluma kanje, i-ZBC esilayo ayibambeki, ibamba nzima e-Bedbridge, ibamba nzima e-Plumtree, ngikhuluma ngama-borders aphuma eZimbabwe. Okutshengisela ukuthi abantu belizwe leli bebengilale indlela bengelandlela abangathola ngayo umsakazo we-ZBC. Kusukela ngo-1980 besilalele umsakazo owodwa we-ZBC. Kukanti kubuza kwese and yebo i-DSTV ibikhona kodwa yinto yangaphandle kwelizwe. Kodwa le ikwese njengoba ithungamelwa ngumnumzana uStrive Masiwa, kukhanya kule nguquko enengenzakalayo ngendlela esi-appreciate-a ngayo umsakazo we-television. Ikwese ingani iletha inhlelo eziningi ezijiyeneyo njalo abantu bathola engathi lithuba elijiyeneyo nge-ZBC elokuthi benelisa ukuzwa ngenye indlela.
I-content yalo msakazo iQuest TV isakaze endaweni eziningi ezijiyeneyo. Abantu bazabe bebukile i-content edabuka emazweni amaningi ajiyeneyo. Ubona ngani lokho kuyinto elungile na?
Okumqoka njalo okuqakathekileyo yokuthi iQuest yenelise ukuthokozisa izulu. Ukulethwa kwento ezinjenge-basketball, anginanzelisisile mina umsakazo wesikwese ilabo NBA ekwela kithi eZimbabwe Mike akungqambela amanga it's a minority sport which might not necessarily ukuthi abantu bengabukela ama uhlelo ezinjalo ngombono wami bekukuhle ukuthi i-strife kulethe izinhlelo ezalapha kwelakithi eZimbabwe.
Hayi, lezi ngizwile umbono wakho bekuhle ukuba lawo uhlelo.
Hayi, kubonga thina nani ngiqhubekile phambili ngomsebenzi eliyenzayo.
Balaleli, lizwile indaba ekhona. Bengixoxa lo Leslie Phiri, umsakazi waseBreeze FM. Masidibane ngeviki ezayo. Hole balelisayo, nguMike Hove, lilale.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko awethu ihashonaphi ona amasiko owe ukhona solo akuse ziwa
siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke loke ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lapho ngikhuluma khona ke lo mnumzana Ayanda Khumalo ozalwa endlini yesikhosini salibonani baba Khumalo.
Babona mnumzana Mthembo Dube unjani baba?
Ngiphilile kunjani lapho khona kona lapho eBoston uzokuthola lapho eMelika?
Ha uyalunga sivile izinto zihamba kahle ba.
Siyabona ukuthi sokungani sokuphehlekile okade kudingakala baba Khumalo kudingakala ithole elingathatha ke ubugozi bamaNdebele.
Ngilezinto lapha ezithumi lantathu engithanda ukuthi abantu bazikhangele ma umuntu ethi yena unguye inkosi kumbe kumele indlu yakwabe ibe yinkosi. Okokuqala kumele azakale ngempela ukuthi unguKhumalo. Kungabi le mbuzo ukuthi unguKhumalo njani nini. Okwesibili kumele angabi nguye ozaba nguye phela ithole kumbe izinyane. Akusizi ukuthi ngithi ngizaba lezinyane ngibuye ngizikhulumele. Kumele ngikhulunyelwe ngabanye abangakwethu kukhanye ngempela ukuthi hayi into ephuma ngabe emphakathini wamantunga. Okwesithathu abakwenu kabakukhulumele. Kungabi nguhamba usithi hayi yimi kumbe ngeyangakithi indlu. Okwesine kumele ukuthi ukhulume umele kumbe kuvela ku-general conference kumbe inhlanganiso yamantungwa eyenziwayo ngeminyaka ethize edlulileyo. Ngeke mphongo uyavusa njengenhlanganiso ngithi hayi mina ngimele lokhu ngenguzibani. Okwesihlanu kumele sazi igama lalowo wena othi kumele abe lezinyane. Ngoba kasifuni ukwehlukanisa isizwe bayithi asifuni ukuchitha isikhathi ngamagama angaqondanga. Mina ngiphuma ku-conference yabadala eyamakhumalo eyayihlangene 19 August 2017 ngomgqibelo eyaphumela igama likabulela ne-Colin Lobengula ukuthi nguyizinyane. Abanye kabazitsho ukuthi bamele liphi izinyane hhayi uphonge ukukhuluma ngendlu ngoba kumele iqiniso livele. Lokho kumele kumbe inhlanganiso leyo imele yamakhumalo kumele ibe neyaqunywa ngamakhumalo. Ungeke uye kwenze enye inhlanganiso ubuze usithi wena hayi mina ngimele lokho thina yithi esingcono kumele senze lokhu lalokhuya.
Kwini okwenza ukuthi kathe sokulokuphithizela abanye labo bathi mina ngukhumalo omunye naye athi ngukhumalo kuhamba njani khonapho?
Ngeke sobule ngikuphendule okugcweleyo ngalokho ngoba kangikwazi. Ma mina khonapha sengingazitsho lami ngithi hayi sekumele kube yimi engingenayo. Angithi kuyamangalisa abantu abakwazi phela ukuthi mina ngemva kwami ngubani ongifuqayo, ngubani ongisibonzayo. Kodwa ke sikwazi ukuthi umuntu akazi ulezitha kumele siqaphele kakhulu. Ubukhosi sibuvusela ukuthi buhlanganise isizwe, hayi khona ukuthi behlukanise isizwe. So kumele ukuthi siqaphele khonapha. Yikho ngiletha le imicijo emilichumi lantathu. Uwenzela umuntu azivuze nxa mina ngithi hayi yimi okumele bele izinyane. Kumele ukuthi yonke le imicijo ngikhanye ukuthi ithi kwetshu. Hayi khona ukuthi ibe loxa. Ungaboni loxa kokunye khona kulo hlupho. Kumele ukuthi esiyagalombili uvele endlini kaLobengula. Nxa ungavele endlini kaLobengula amakhumalo asakucubungela lokho awukhangala. Awungeke ube uthathe ubukhosi. Kumele ukuthi lokho esingathi thina ngesingisi yi-principle yokuthi inkosi izala inkosi ibe ngempela wena uzalwa njalo. Wazalwa ngabantwana benkosi isiyinkosi. Umama kumbe ugogo kumbe ukhokho lizalayo kwabesintwana kumele abe athathwa yinkosi, hayi khona indoda ezaba yinkosi. Kumele ukuthi abadala bakokhumalo izindlu zonke zonhlano zibe zavumelana ukuthi nguwe ozabalizinyana. I-General Conference yamakhumalo engikhuluma ngayo kuyavunyelwana ngamakhumalo wonke emele izindlu zonke ngemva kweminyaka ethize kuhluziwe. Ngingeke nje mphonge uvuka ngisithi mina hhayi kuthiwe ebusuku kuwosekumele kube ngibe yinkosi ngoba noma yozibani lokho angazitshola. Sikhuluma lapha ngeprocess yokuhluzwa ukuthi wena unguwe oqondileyo. Ngeke ngime khonapho doktor.
I-General Conference le uyatsho ukuthi yenziwa nini njalo izindlu zonke zakokhumalo zavumelana yini ngoprinci Bulelani Khumalo?
Kunjalo baba.
Yes, that is tubaleli ukuthi sibonge ubaba uAyanda Khumalo. UAyanda Khumalo ke udabuka kwenjinjini yesikhosini. Siyabonga kakhulu Khumalo ngoba indaba yethu imakhona pha namhlanje.
Ngiyabonga kakhulu Mthembo Sithemba.
Oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba ogives tube lilale.
Amasiko awethu ashonaphi wona amasiko ube ukhona izolo akuse.
Ngethizwe eziphathelane lokholo silonto ngameli ingoma weStudio 7.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje bengikhangele indaba uPaul akhuluma ngayo kwabaseRoma chapter ka 7 iverse inga 20 lo 21. UPaul ukhuluma ngokulwa okukhona umuntu wonke osemhlabeni ophakathi kwenyama olo lakho lokhu kuyikulwa lesono. Laphana sihlangana la ekhuluma uPaul kwabaseRoma chapter ka 7 esithi yena lokho okuhle ngifuna ukukwenza ngiyehluleka ukukwenza kodwa kubi engingafuna ukukwenza yikho engikwenzayo. Sike sesimbone sesithi yena kuthi ukuthi ngalokhu ngikwenza isono esiphila phakathi kwami yiso sesikwenza. Kodwa lichapter elandelayo ichapter 8 esihlangana lahlangana lo Paul esechasisa ukuthi kule ndlela esingaphuma kikho lokhu uchasisa ukuthi yena ngakho-ke akusela kulahlwa kulabo bonke abaphila kuKristu abangalandeliyo inkanuko zenyama yabo kodwa baphila ngomoya. Ethi yena umthetho womoya wempilo ekuKristu Jesu isingikhululile phakathi komthetho wesono lokufa. Isikuthi siyananzelela ukuthi lapho umuntu owawa khona evumelana lesitha ukuthi aphikisane lentando kaNkulunkulu sheza ukuthi isono sangena emhlabeni ngomuntu oyedwa isono sangena emuntwini wonke. Ngakho siyananzelela ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje into eyodwa umuntu alisana naye ngaso sonke isikhathi yisono, ngamandla esono. Abantu abaningi bajayele ukuthi hayi nxa ungumuntu wenyama akulandaba ngoba vele umuntu wenyama uphile esoneni. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi hayi ikhona indlela umuntu angaphila ngayo engavuswa isono. Okokuqala siyananzelela ukuthi isono vele sona siqalisela ngayo, siqalisela engqondweni yomuntu because sinanzelela ukuthi uAdam lo Eve into yokuqala esathana yenzayo ikuphikisana lento yayisengqondweni yabo ukuthi kumele balalele into etshiwo nguNkulunkulu. Wafika wababuza wathi bona kambe uNkulunkulu uthe lingadli yini isithelo lesi kuthi ukuthi waletha ukuthandabuza waletha ukuthi ingqondo yabo iqalise ukuphikisana lengqondo kaNkulunkulu. So isathana lapha asebenza khona isikhathi esiningi kusengqondweni yabantu. Ingqondo yomuntu yiyo esuka usathane yakhayiyo imicabango eyabibisana loNkulunkulu. Ngakho ingqondo iqakathekile. Okwesibili siyananzelela ukuthi ulumzimba esiphila kuwo leli dokodo esiphila kilo elivele lona sinanzelela ukuthi ngoba lilithuli liyabuyele ethulini njalo siyakwazi ukuthi vele wena umzimba wethu uyaguga kodwa iba lenkanuko zawo ezilwisana lengqondo kumbe nalokho okufunwa nguNkulunkulu. Ngakho kuyadingakala isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuthiba
umzimba wakhe. Yikho ke thina abafundisi sikhuthaza isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuba nesikhathi sokuzila, ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho, ukwanise ukulwisana lazo. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siye enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulwisana laye uSathane. USathane waletha imicabango eminingi kuye ukuthi tshintsha-ke amatshe lawa uwenze abe isinkwa, ziphakamise, utshengise wonke umuntu ukuthi umntu kaNkulunkulu. Konke lokhu kwakuyizinto ezazisedlula engqondweni kaJesu elingwa uSathane. Kodwa sibona ukuthi wakwanisa ukumehlula uSathane ngenxa yokuthi wayezilile, ngenxa yokuthi wayephakathi komthandazo.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu uzasisiza ukuba simelane lesono, sikuthande, singabi kodwa sibe ngalabo abaphakamayo. Lalabo abawileyo bewiswa yisono, siyabathandazela ukuba ibaqinise, ibaphakamise lapho abakhona, ikwanise ukuhamba lawe njalo ngegama likaJesu. Amen.
Siyabonga mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu enkosini ibusise balaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Zilo mfundisi useni Sibanda, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Uyalandela umculo othi Ngisize Baba okazinja ziyamluma weCholocho endawonye lobonakele weSouth Africa. Siyamluma ke lowo endawonye lo bonakele. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ebesilaso. Amabandla ezombusazwe atshiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-Youth Development Trust ithi siqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane leBulilima. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.